esikuyo esiningi singakhangela ukuthi isiyafekte kakhulu iZimbabwe, abantu abaningi bagulile. Ngibona ingani uhulumende ngathi akuzange kube lama-lessons learned from the first i-COVID yakuqala. So uhulumende kade kumele ekhangele ukuthi kuyini angawufunda from the last time. So kathesi ungawukhangela ukuthi abantu makhaza or ordinary people abakuma-communities ungakhangela ukuthi iripoti ekade ikhitshwa kuthiwa ngakhulumela khonapha eSongros, okobulawayo bekhulumela ukuthi eSongros hospital kathi kungalabantu abakhona empilo, ungakhangela ama-numbers akhona ukuthi kade kulabantu abalutshwane. Kini kutho ukuthi umuntu makhaza kade ngala engayenelisi ukufika esibhedlela because iyabe ngala mali engala ndlela yokuthi afike ngendawo yama-lockdown restrictions. So uzafica njalo ukuthi even ama-vaccines ona lawa abuyayo azathathwa ngabantu izikhulu, yibo abazathola ama-vaccines ona lawo abantu makhaza-ke. So mina ngibona ukuthi uhulumende umsebenzi wakhe ikuthi akhangelele umuntu wonke oweZimbabwe, meaning that umuntu noma osebenzayo ongasebenziyo, kutho ukuthi uhulumende kumele adinge indlela njalo eyokuthi abe nguye okhontrola imali ezathenga ama-vaccine lawo.
Njengekomiti yebona ngezempilakahle edalela ephalamende, kukhona yini elake lakuxoxa kuleli dala okuphathelane le-COVID-19 lemithi le-gumbokunye?
Kukhona esake sakuxoxa kodwa njengoba iripoti yethu ingakaphumi ngangivunyelwa ukuthi ngidisclose esabe sikuxoxile, ngabe sengephula umthetho. But kukhona sibili even ngakheshi kukhona esikuxoxayo lamhla besile committee meeting ku-Zoom ekuthiwa i-virtual meeting.